So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 31 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu nge-COVID-19 izolo. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 1 abaseyikuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-Grade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance uMakomborero Haruzivishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa umthethwandaba uthe kumele akhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2073 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane laya kunkulungwane phose ezinhlanu 4,997. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 6,394. Kuthi abahlatshwe esibili bangu 8,040. Abahlatshwe esithathu bangu 326 kuphela. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 1 abaseyikuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-Grade 7 ayikaphumi. Kodwa uthi labo abaya ku-Form 4 lo-Form 6 bazavula ngomvulo njengalokho obekuhleliwe. Kumbiko awethule izolo ntambama, uhulumende uthe njalo abazali abafuna ukudingela abantwababo indawo kuma boarding schools kumele baye ku website elekheli ethi www.emap.co.zw. Lapho izikolo ezizakhetha khona abafundi ezibafunayo nxa impumela yemihloliso isitholakala. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Jabalala.
Baphinda bakungamakwa amaresults abaphumi. Atsho vele sasithi umnyaka uphela amaresults abe sephumile. Babe bamakile, bakhupha amaresults abantwana. Babaprepare ukuthi next year bahambe ku-Form 1. Ngoba abantwana laba vele ngokwabo basalele muva kakhulu. Kambe bazafunda nini? Bazaqeda nini? Ungakabi layo yona into bekuhlupha kakhulu ukuthi abantwana bazuze izindawo. Ngoba ezinye izikolo zikhangela ngamaresults ukuthi umntwana uphume njani, kakhulu ama-boarding schools.
Yena uhulumende uthi labo abadinga indawo ka-Form 1 baye ebulenjini lapho ke o-headmaster okuyibo abazakhangela ukuthi ngobani abathola indawo ama-results engaphuma. Ubona ngani bayenelisa yini bonke abazali ukufinyelela lapho ebulenjini?
Hayi, kwehlula lokho vela kulamzali ofinyelelayo. Bakuthwana kakhulu abafinyelela ukuthi ke kulenjini. Sehlulekile khathesi khona apha kuthiwa bafunde ngamalasi nendawo ngamawasasi nowathwani. Kodwa-ke sehlulekile abaningi abafundanga online bebethelezima abantwana ngoba amafoni awakho. wakho yonke into nje akukuthi banqedisekeka abantwana labo njalo ukukhulumende yakhohle ukuthi abantwana abaningi bazintandane njalo abazali abaningi abasebenzi baphila ngokuthengisa ndani njengokuthi bazuza imali
lingathi izikolo zona ziyilungele yini ukuthi zivulwe sesikhangela i-COVID-19
kunzima kakhulu ngoba uhulumende wethu into zakhe zonke asisekathemba lazo ngoba uzathi ufumigethile abagezisile bavikele kungenzakalanga ngabe uyasithembisa ahlale esithembisa into eqinisekileyo ukuthi sizafumigetha zonke izikolo zilungiswe bekungavulwa wona-ke umnyaka khathesi bebhala abantwana beqeda khathesi bagule kakhulu ibatshayile khonapha ezikolo zethu zonke okulumane ngaphi lapho abantwana bagula bahawule wafica sokuphonga uba izinto ezihawulayo so okwanext year uzakulungisa ehluleke ithi ukulungisa khathesi xa ezalungisa afumigethe izikolo azihlambulule azigezise ngesikhathi esifaneleyo ahle aqalise ukuzilungiselela kungaba ngcono kakhulu ngoba ezinye izikolo ngithenga nandlelela lapho engihlala khona bafica ukuthi esinye isikolo sinomhlangano wabantu besontoko ekasitholi abaningi ngabuza ukuthi kade bengake yavunyelwa ngihlala khona pha esikolo uyabona ukuthi sosane isikolo kuyingozi ngoba abantu abanye abaningi kuyasaka ukuthi igciwane lokuyani.
Unkosikazi Patricia Chabalala ungumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzivishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa evalelwe entolongweni ilanxa umthethwandaba weHigh Court uthe kumele akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Amagqwetha akhe athi abatshutshisi balile ukumkhulula besithi uHaruzivishe ubhekanele linye njalo icala lokuthumba. Kodwa athi akhangelele ukumtholela ibheyili kulolu daba ngeviki ezayo. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance koBulawayo umnumzana Swithanchi Rhodza.
Umakhomburo Haruzivishe kukhanya sobala ukuthi bayamugcona bathi ulecala ele kidnapping mdwa okukhanya kumqoka ukuthi uhulumende kamnanga ufuna ukwethusela ontanga ukuthi bengajoyini MDC ngenxa yokwesaba ukubotshwa lokuhlukuluzwa. So singathi uthi ngesikhiwa i-intimidation kwethusela ukwenzela ukuthi ontanga beyesabe ukuba lathi uba labanye babo ku-MDC.
Umakhomburo Haruzivishe ubengamelanga vele abotshwe ubengamelanga angene ekantolo ngendaba ezokuthi ubetshengisela. Uzananzela ukuthi uMakhomburo Haruzivishe ubotshwe elinye icala lakhe lokuthi utshaye ukhwelo. Utshaye ukhwelo nje, umtshaye umlozi abesebotshwe umntana nomuntu. Kodwa uzananzela ukuthi abezanu kunalaba abayekethiswa amacala okutshontsha igolide, abayekethiswa ukubulala abantu besebenzisa izibhamu, labo bantu vele kabatshoni langa besemajele. Kodwa uzananzela ukuthi umuntu otshaye umlozi nguye obotshwayo. So khonokho kuhle kutshengise ukuthi umbusazwe kamnangagwa ubuhlungu ngumbusazwe lowana esingathi thina uphose ulingisele oka-idamini.
Ukuvalelwa kwakhe uMakomborero okwesikhathi sonke lesi akubethusanga yini abasakhulayo bebandla lenu? Mhlawumbe ligcine libona besesaba ukukhankasa bekhululekile.
Thina akuzange kusethuse ngoba leyo yinhlala yenza kamnangagwa. Sakhumbula ukuthi ngo-2009 ku-convention eZaphu eyenzelwa eMcDonald Hall eMzilikazi, uDabengo wakhuluma wathi umnangagwa wamvakatshela ejele. Wathi Dabengo nxa ufuna ukuphuma ejele oba lilunga leZANU-PF. So khonokho ukuthi abantu babotshwe isikhathi eside akusimangalisi ngoba siyazi ukuthi yikho ukusebenza kukamnangagwa umuntu onesihluku kakhulu ebantwini beZimbabwe kodwa ungaletha abanye abantu bamanye amazwe uyambona vele ethaba ibabamba buthakathaka ibo abantu abajabulelayo kodwa abakithi hhayi ngabajabulele so lokhu akuzange kusimangalise njalo akwedisanga muntu okwenzakale kumakomporo yayizibishe yibufakazi obugcweleyo obutshengisa ukuthi okwakuthiwo ngumfo kanyongolo uJoshua Nkomo ukuthi hhayi umfana lo ulobugqili wayeqinisile njalo umgabu wakhe wathi umuntu lo ulobugqili wayeqinisile so uzananzelela ukuthi amalunga e-MDC azabotshwa hhayi akusoze kuphele umakomporero aruzibishe bazabe lokhu bebotshwa ngoba imikhuba kamnangagwa uyaziwa so hhayi akusimangalisi
Umnumzana Sithanchiroza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Ele South Africa selesu le imigoqo ebivimba ukuhamba-hamba kwabantu phansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Uhulumende wazise izolo ukuthi abantu sebengazihambela santando ngoba umkhuhlane lo usudedile. Lokhu kutsho ukuthi inengi lizangena kumnyaka omutsha kusasa kungabizwa ozwayo nanku le ndawo zokunathela phakathi kobusuku sezivunyelwa ukuvula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana abo nganimkhwanansi
khona ukuvimbeka ngokuhamba kwabantu bekusekunomthelela ukuthi ku-affecta amanye ama-business in a subtle way for instance abosomatekisi abalayitha abantu kusho ukuthi labo so i-revenue bisisehla ama-business adayisa ngokotshwala ama-hotels into ezinje Njalo when movement is restricted kuya affecta kakhulu ku logistics and economy ngoba kuya restricta nendlela abasomashishini abaqhuba ngayo ngenxa yokuthi kuzomele basebenze bami ngezikhathi lapho bangasavunyelwa khona ukuthi kube le movement so kuyamukeleka kakhulu lokhu ngoba usizi also siba kakhulu ebantwini lusizi lwezomnotho ngoba ngama restriction lawa ngempela abantu abaningi bese be struggle kakhulu economically and financially so sithemba ukuthi ukuliftwa kwalawa ma restrictions kuzonceda kakhulu kodwa ke siyakunanzelela ukuthi abaningi abajabulileyo ngabantu abajabulele ukuthi bazoweza ama party nokunjalo siyabakhuthaza ngempela abantu ukuthi bakunanzelela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona usathelelwana uyingozi ngakho ke noma besenza into ezibathokozisayo bazenze futhi ngokuqa phela ukuthi umkhuhlane wona usasekhona futhi uyingozi futhi usasenawo amandla okubabulala
abeZimbabwe abakhona ngapho kwele South Africa bahambile yini ngobunenge ekhaya
abaningi abantu lapha abakithi behlulekile ukuye emakhaya ngoba bebesesaba le lokhu kuvinjwa ade kuthenjiswe nguhulumende waseZimbabwe ethi yena umuntu uzothi uma efika ayisiwe ku-quarantine for 10 days ma eteste ele PCR test negative for 14 days ma engatestwa atholakale positive kube nomthelelo omubi kakhulu I'm sure nakweze tourism kube nomthelelo ukuthi nomuntu ade ngabe elohlelo lokuvakashela ilizwe lakithi ugcine edela ebona ukuthi kuzomhlupa ngoba ama hotel costs ne time constraint ibizomchaya umuntu kulusizi kakhulu ukuthi uhulumeni uthe eqeda ukuannounce lokhu wangenzi lutho ngoba imbiki ibifika kithi ukuthi hayi abantu nje bazihambela bazidlulela abayenelisile ukuhamba akulahlupho kodwa abanye abavele bayengabantu abafuna ukulandela umthetho ngendlela obekwe ngayo abahambanga ngempela ende kudala nje ukuthi kube le issue nje in terms of i-coordination ne-cohesion yabo nemideni yabo kuyasihlupha kakhulu lokho futhi ngesikhathi kunga-extendwa ngama ZTP permits abo lapha eSouth Africa ngoba ngezinye zezinto psychological esezithola senzima abantu lapha bengasakwazi ukuthi impilo zabo zizoqondaphi iminyaka lozayo. So a lot of people bakhathazekile emoyeni lokho esingakubiza ngesiNgisi sithi anxiety. Thina siyinhlangano lokho esithembisa ukuthi siphezwalo udaba sizama ngendlela zonke esingazenelisa ukuthi siqhubeke ngama negotiation and we are hoping ukuthi bakwamukele ukuthi kube nokuxegisa kwezinye indawo ama conditions okutransfer to other permits.
Umnumzana Bongani Mkhwanansi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi impumela yokhetho lweZanu PF iloke ingakethulwa. Ithi njalo limpumela ilakho ukudlondlobalisa ukudlephana okuvele kukhona kuleli bandla. Ikroneko ivika ukuba umongameli yamasoni Mnangagwa uthi udanile kakhulu ngokubhubha komkhokheli weqembu leHighlanders umnumzana Ndumiso Gumede. IHerald yona ithi ibandla leZanu PF lisaqoqa impumela yokhetho lwenkokheli yalo yezabelo olwenziwe ngolwesibili andubana iyethule. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, basakazi bamabahle. Nonke ku-Studio 7 yabingelela ekuseni namhlanje. Ngiphiphilane enkosini, inkosi benani. Sakazi ngiyacela ukuthi mhlawumbe ngendlulisa omunye umbono ngoIBhayibheli ithi abantu bami bayabhubha usenolwazi aleliwe. Kule ndaba eyenzakala ezweni lakithi kakhulu elaseZimbabwe esayidinga ngapha yamandebele kwelikamthokazi. Kukhona amantshintsho abangananzeliyo uma yithina sifuna ukuyibeka mceke wonke umuntu eyibonje. Yabona kule qembu leyo kuthiwa izaphu. Izaphu ayikho vele yiqembu elingekho kwasayinwa phansi emaphepheni ukuthi izaphu ayikho yafa. Laba bantu abathi izaphu yavuka abantu abaswele izikhundla kuZANU PF le babaxotha. Manje ukwata bavule iqembu wathi izaphu. Izaphu ayisekho, izaphu yaphela. Ngicabanga labantu bathe bevuka bethi bevula izaphu yabo labo. Pimpim, sewu-MTC, sewu-Alliance. Bafike bavoxa, bavoxa u-Alliance laphana. Abantu basaba basazwana u-Alliance. Sephumile futhi. Asangeni u-Alliance. Wathi ananzelela kahle izaphu le yiqembu leZanu. Izaphu iyiZanu. If umkhonzisi efuna ukusebenza leZaphu, uyabe esebenza leZanu uqobo lwabo ngoba laba bantu bami abangena khona akumili njani.
I'm going to go to the house. Ngithemba liphilile undawana zonke. Kulo daba engibona ngani esha yakhathaza kakhulu kulezi nsuku. Indaba yama-COVID test lawa ikakhulu abantu abasebenzela phandle kwelizwe ihlupha kakhulu mpela. Kunani uhulumente engazama ukuthi akhulumisane labana laba or iy'nkampani or ama-private lokuzentoctors ena lawa yenza ama-test. At least i-test leyi at least ibe-20 user. Which is kuzoba lula ukuthi abantu bayayikuba bethatha lama-fake lokuze ne-fake certificates ngoba le nto ayibenefithi muntu yona le yama-fake lokuze fake certificate njalo ibulala thina esebe sitravela ngoba noma wazuyithole leyo fake test leyo imali ozoyiluza endleleni is too much. Iba ningi kakhulu mpela uthole ukuthi isi more than let's say u-600 rand or 700 rand kanti ke makulento ekhona ngoZulu wonke impela iprize yakhona abantu bayakhona ukwenza into egenuine so ikho uhulumende siyaphela ukuthi angaye zama ukuyifakela izibuko lendaba mpela yama-covid test hhayi sikhathele ukuba imali ziphongahamba ziluzwa ngendlela engayisiyo njalo kule ndaba nale yokuthi abantu abanganamaphepha mase bengena ezimbabwe kuvele uhulumende uyazi ukuthi more than 3 to 4 million zimbabwean base-south africa abanye base-botswana uhulumende uyazi ukuthi ngabantu bakhe laba abangenamaphepha yikho lokuthi masebengena ezweni kufanele badize waye uhulumende ngakwini endlela ungathi hhayi umuntu ma engaphandle kwelizwe singena elizweni lakubo akhokhise maybe 50 rand
Ngilibingelela kwistudio 7 lonke nje basakazi nabalaleli sengathi le audio yami ingafundwa hhayi siyabonga indaba elisethulela zona indaba ezinhle kakhulu ezisifundisayo njalo ezisakhayo hhayi akukho kubi nje bengithi mbulise ngithande lokubulisa izihlobo zami usibonakele ndlovu ohlale ejimstini nesikhulekise ndlovu lomamdala osekhaya le kobulawayo enkulumane navusi
Salubonani basakazi be-Studio 7. Nginethemba ukuthi lonke liyephephile emkhuhlaneni lokhona. Mina ngubhanda moyo Plum Tree Bulilima West. Mina ngendlela engibona iZimbabwe ukuthi ma sesithi sifuna iZimbabwe ekhululekileyo kufanele sibheke laphana kuzeke imithetho elaphana esetshenziswayo iye kuleli lizwe for 40 years. Ngaphandle silungise ngagijima yonke into esikhulume nge-devolution ekhulunywa ngomlomo iphelele emlonyeni sikhulume ngamavoti sikhulume ngokuriga ma singazange sifike laphana kuzeke kulungise indaba yokuthi kuvotwa njani kwenzakalani laphana kuzeke ayikho into esizayitshintsha la kuyohlala kunjalo kuyahlala kuyibhasile naleyo lo windi wakhe so hayi ngingabeka amaningi mna ngubhanda ebulilima west kwamakwama village komnyama area
Salubonani Studio 7 lonke abalaleli abalandeli we-Studio 7 thina sinesicelo lapho ukuthi lisicacele kahle ukuthi nxa kuvotwa kuvotwa njani ova lapha khaya anamaqembu maningi thina siyasesi-confuse ukuthi kanti vele kahle kahle i-MDC yiyo yiphi vakula abanye bahamba bethi bama-MDC kudlula zozokuthelivoti zokuthihayi labana vele bazingabezakhe so sicela lisicacele kahle besobala kube segcekeni ukuthi kusivote njani sivotele bani
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amalunga ePhalamende akwele Kenya adabulene ngenqindi izolo phezu komthetho phakathi kokubunjwa ozalawula amabandla ezombusaswe. I-Reuters ithi amakhulu abantu abuthene eCape Town kwele South Africa izolo evalelisa u-Archbishop Desmond Tutu phambilini kokubekwa kwakhe ngomgqibelo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukhulumisane losowabo weRussia umnumzana Vladimir Putin ngocingo izolo wamxwayisa ukuthi engalokothi athumbe eleUkraine. Isikhulumeli sika Biden uJen Psaki wazise ukuthi uBiden utshele uPutin ukuthi achiyane lomcabango wokungena ngamandla kwele Ukraine kulandela ukuthumela kwakhe amabutho emngceleni walelo lizwe. Ukukhulumisana kwababili laba ngokwesibili kulinyanga njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika ibambane labangane bayo abakumanyana weNATO lele Russia phezu kwalolu daba. UBiden uxwayise njalo uPutin ukuthi engavele engene ngamandla kwele Ukraine amazwe angentshonalanga aza kwethesa ilizwe lakhe izijeziso zenotho. Umcebisi kaPutin umnumzana Yari Ushakov utshele intathelizindaba ukuthi bakhangelele ukuqhubeka bekhulumisana leMelika ukuze bathole isisombululo. Kubike iAFP ukuhlaziya loludaba sixoxele intathelizindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Amboni ngani iphone call leyi izaletha impumela esingathi ingaletha i-de-escalation of i-crisis ekhona? Hayi, actually ilapha sibona uPutin eziveza njengomuntu ohlakaniphile kwezepolitiki. Nguye ocele ukuthi hayi Biden hoza sikhulume, mina ngilezikhalazo 1 2 3 waziloba phansi, and kuyizikhalazo akwazi mhlophe ukuthi i-America labangani bayo abakunetho abasoke bezivume. So hayi, indlela yokuthi-ke nxa sokusenzakala okwenzakalayo kusasa abantu bethi kodwa uPutin wayetheni, wayethe wozani etafuleni sikhulume, mina mboni ngani singaya phambili ngalokho elibona basebeyala. So yindlela kaPutin yokuzifaka phambi kwamehlo omhlaba njengomuntu onjani ofuna ukuthi kube le progress, kube lenqubela phambili endaweni ye-Ukraine. But nxa sikhanyela indaba ye-Ukraine lamanye amazwe ayeku-Soviet Union, amanye amazwe lawa afuna ukungena kuNATO angithi, okutsho ukuthi-ke asedlelana le-America, okuyinto efaka iRussia kuposition engahle ngoba amazwe lawo asengasetshenziswa yi-America kunjani ukuhlasela iRussia. Siyazi ukuthi i-America emazwe lapho elobudlelwano khona iyafike iyakhe i-army base. So cabanga-ke i-America isili army base e-Ukraine. I-Ukraine ilizwe eli-strategic for iRussia nxa ingena e-Europe. So uPutin uyakwazi akwenza uvikela ukuthi i-America ithole amandla amaningi e-Europe lakuNATO.
Singabona kugcina kusiba lokuthwalelana izikhali yini lanxa nje uBiden esetshile ukuthi iRussia bazayijezisa kodwa kabasoze bayihlasele ngezikhali.
Amboni ukuthi amazwe angentshonalanga e-Europe angavuka esehlasele iRussia ngoba inxa sikhanyela khale sibhekane le-COVID, all our efforts ngokuthi zama ukulwisa yini umkhuhlane we-COVID and imali eningi iqedwe yini i-COVID. Nathi uthi ke songavuka abantu sebeqoqe izimpi kwayale kwale, hayi but amangakwenza nje ukuthi kweziphathamandla ze-America ukuthi hayi bona bangasebenza izijezo zomnotho. Yes, bangakuzama lokuthi they force iRussia ukuthi ichiye khonokho efuna ukwenza, but iyona ngokwayo iRussia ukuthi ingizangena e-Ukraine, hayi asikuboni ukwenzakala, asikuboni ukwenzakala. IRussia izaqhubeka isenza khonokho ekwenzakala kathesi ukuthi iyethusela. Kubonakale ingani isingavuka ingene e-Ukraine, kubonakale ingani isingavuka isithethe iCrimea. IRussia isebenzisa yaba ukuthi acting on the interest of our citizens. Angithi kula bantu beRussia abanye abahlala e-Ukraine abahlala kubo Crimea abahlala kumazwe lawo aye kuSoviet Union, so yikho okubenza ukubanika igunya elokwenza abakwenzayo. Sinike umzekeliso weSouth Africa leZimbabwe ukuthi kula mavenda eLimpopo, kula mavenda ko-Bed Bridge up to koGwanda le, iSouth Africa ivuke isithi no thina sesiprotect amalungelo ezizalwane zethu ezosendelwa esivenda angaphi ase-Bed Bridge. Yikho iRussia ekwenzeka kumazwe labo e-Ukraine. Elisikhumbule njalo ukuthi i-Ukraine i-strategic kuRussia kwezomnotho wayo ngoba idila namazwe angaphi awe-Europe endaweni zegas. Even for yona ingwayo i-America nxa ingavuka ngelinye ilanga ifuna ukuhlasela iRussia.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intathelizindaba ehlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amathathu 30 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi abafundi abaya kuform 1 abaseyi kuvula labanye izikolo ngoba impumela yemihloliso ka-grade 7 ayikaphumi. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero Aruzibishe uzangena kumnyaka omutsha kusasa esejele lanxa inkantolo yi-High Court ithe kumele akhululwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo, ngilifisela umnyaka omutsha omuhle.